Amalunga la athethe lezi sifungo phambi kwamabhalane wedale lePhalamende uClerk of Parliament uMnumzana Kennedy Mgove Chokuda esakhiweni sedale lePhalamende. Bakhona bakade bevele bekhona edale lePhalamende nyakenye, labanye abaze kwakuqala. Omunye wabaphindele edale nguMnumzana Fortune Charles webandla leZANU-PF osanda kukhethwa njalo ukumela iMazowe South.
Kumele sisebenze gadalala ku-9th Parliament. Abantu bayadubeka, imali iyahlupha, izikolo ziyahlupha, izinto ziyadura. So thina njengeParliament kumele sibe sisebenza sibambene, singelalokhu kokuthi MDC ZANU-PF sitshona nje sikhulume indaba zepolitiki, singakhulumi indaba ze-economics ezibamba abantu.
Uthi abangene kulesi sigaba sedale lePhalamende, umsebenzi omkhulu ababhekane lawo ngokulungisisa imithetho yelizwe ihambelane lesisekelo sombuso.
Kuzamela sisebenze kakhulu silungise indaba ye-alignment yemithetho ukuthi ama-statutes abe ngenelana ne-constitution yethu. Indaba le yaqala ngo-2013, up to now asikaqedi.
Uthi ulethemba ukuba okukhalazwa nguZulu kuzolungisiswa, ukuba umkhokheli welizwe laye abizwe edale lePhalamende ukuyaphendula imibuzo eyehlukeneyo.
Angiboni ukuthi kungaba lo dubo olukhulu ukuthi iPhalamende ngacela ukuthi uPresident sicela wena njengomkhulu welizwe ubuye kuzokhuluma lathi sibuze imibuzo. Okungahlupha ukuthi nxa esebuyile abantu sebeqalisa kumbewu ukumthethisa njengoba sebezayo betholisa isikhathi sokuthi abe khona. But ngibona kuyinto elungileyo ukuthi yena njengomuntu osikhokhelayo sonke angatholi isikhathi la abuye ephendule imibuzo.
UNkosazana Thabita Khumalo webandla le-MDC Alliance ngomunye laye owanelise ukuphindela edale lePhalamende.
Sesiphendukile ePhalamende ukuthi sizobona ukuthi imithetho ihamba njani. Sonke siyazi ukuthi kule mithetho kuleli lizwe engahambelani lesisekelo sombuso selizwe esithi khona i-alignment of laws to the constitution.
UNkosiyazi Nomathemba Ndlovu ungene nge-proportional representation emela iMatabeleland South phansi kwe-MDC Alliance.
Nge-government ekhona asikhangelelanga lutho. Ngesikhangelela uthe ngxe kungaba lama changes ilizwe lingaphakama, but ngendlela okwenzakala ngakhona akulalutho.
Ukuba balutshana kwabo njengamalunga edale lePhalamende avelele kumabandla aphikisayo, uNkosiyazi Ndlovu uthi kumzwisa ubuhlungu kakhulu.
Vele ngizobuhlungu, kunzima kakhulu kuyokuba isiphamaso liphongukuhlalela nje ukuthi likhethiwe, but sizozama ukusemandleni. But hey, kubuhlungu ngalo hulumende okhona eZimbabwe sizayigebhela kuphela.
Omunye wabesifazane abanelise ukuphindela edale lePhalamende ngaphansi kweproportional representation ebandleni leMDC Alliance ngunkosikazi Jasmine Tofa.
Njengoba sivule kathe siParliament, i-9th Parliament, sisibona ukuthi kumele sisebenze kakhulu, siqedisa imisebenzi esayiqalisa nge-8th Parliament, okunjengoku imithetho eyayikhona, for example, ukungathathwa kwabantwana abangaphansi kweminyaka engu-18, and then abesintwana babe lakho ukuthi ngabe befuna ukuthola uncedo ezibhedlela, bathole uncedo lona lolu.
Okunye uNkosikazi Dofa athi kumele kwenziwe yileli dale yikutholisa uZulu ulwazi phezu kwamalungelo akhe.
IParliamenti lalokho kuthiwa yi-executive, lapho kuhlala khona ama-minister, lapho kuhlala khona ama-judge, i-judiciary, sonke silingene. So kuqakathekile ukuthi thina njenge-House of Assembly, i-lower house, ukuthi simele ukuthi sithathe ilungelo lethu. Uhulumende angabosiyeyisa lathi si-protecte isinqumo selizwe, i-constitution.
Abafungisiweyo laba babalisa amalunga edale leNational Assembly edlula amakhulu 210 kanye lamachumi ayisichiyagalombili amalunga edale leSenate. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavisi Gama.